sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 31 kuMbimbitho 2024 ngokepsdube. Endabeni zethu namhlanje.
Chokozula, bantu bazathatha igama lesibheru, basokulisika nje bazwakala ngesindebele sathi phasi.
Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananza ikhefu lepasika.
Kunakala ukudla komuntu kufunakale lokudla kwenkomo. Ngabe yimi uhulumende kumbe yimi engisiphathamandla? Ngabe ngimisa wonke amaprojekthi wonke ayelizwele kukhangele ukudla, kukhangelwe lamanzi.
Induna yesigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane lendlala eyesabekayo lakho ukubulala abantu. Inyanga elodumo ithi kabageziswe bonke ababamba isakhiwo sephuphu bengelamvumo. Zalethulele zabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananza ikhefu lepasika, bagoqela uPapa Francis webandla lamaRoma othwele nzima ngophepha lokunye okumenza engenelisi ukubala umbhalwa kaNkulunkulu. Maningi amakholwa labanye abantu abananza ikhefu leli loba bedonsa nzima empilweni. Ukuze sizwe okuningi ngekhefu lepasika, sixoxele umfundisi ngencube okubandla leBrethren in Christ Church. Lapha ukhuluma ezimele.
Nxa singakubeka kuthi ngesindebele esihle esiqondileyo kutsho ukwedlula, ngansuka sathatha igama lesiHebheru sasokulisika nje lazwakala ngesindebele sathi phasika. Okutho liphasika-ke ngokwe-historic background yakho, iphasika lisukele eGibhithe, abantwana bakwa-Israyeli sekugqilazweni eGibhithe. Kwesinye isikhathi siyake sike sithi babethunjiwe, kodwa bebengathunjwanga. Siyananzela ukuthi bazihambela isikhathi eJakobe besiyadinga ukudla eGibhithe. UNkulunkulu-ke wayethembisa ukuthi ngemva kweminyaka eyi-400 eleminyaka ethile uzabuyabuye azobakhipha eGibhithe, ekuthilo futhi lokuthi bazangena emgqilini. So isikhathi sephasika-ke uNkulunkulu uyafika-ke ngomosi ebiza umosi bale indaba yokuthi baphume abantwana bako-Israyeli eGibhithe. Kukhona izinto ezithile ezenzakalayo phambilini kwephasika. Asokusithi sezekele into ezithile kulokho kugqiniswana uMosi noFaro. UNkulunkulu wasesithi, hayi Mosi, okwakhathesi senza zibonakalisa kanye Faro.
Kubekela phambili babancube size ukuthi uthini ngodaba lolo.
Ikhuluma ngendaba yokuthi kuzabulawa amadlulo wonke. Okungena-ke khona indaba kakhulu yephasika ukuthi uNkulunkulu wasesithi kwabako-Israyeli, lina khethani amazinyane ezimvu noma awembuzi amancane angelasici, elingelatshatha, elingelansumpa, elingelani, liwahlole ukuthi yini awalasici, liwahlabe, lithathe igazi lawo lapho liyabe likhona ezindlini elihlala kizo, ligobe emgubazini yezidalo zenu yakumalimkela amawini. Kuzathi ebusuku ngo-midnight kuzathi ingilosi yokufa ezahambe ibulala amazibulo kuyo yonke indawo, kodwa lapho engizabona khona igazi ngizakwedlula. Ngamafitshane-ke iphasika beselikhomba ukuthi ukukhululwa ekugqilazweni kuka-Israyeli kuyakhomba njalo ukufakazela ukuthi umuntu uyamdinga usindiso. Umuntu uyadinga ukuthi kube leyinto efa esigabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asindise. Igazi leliyana lathi sehlukanisa njalo phakathi kuka-Israyeli namaGibhithe. U-Israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kulegazi, kwamaGibhithe kungekho. Nangokufundisa u-Israyeli amandla kaNkulunkulu ngokwahlulela izifo ngokuphakamisa uIsrayeli njengowakhe phambi kwezizwe, phakazela ukuthembeka kukaNkulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayephenduka kuya ngibuye emva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula. Ngokuthi uNkulunkulu wayezikhethela abantu bakhe abahlengayo ekugcileni abehlukanise. Sese kunjalo-ke yafika indlozi ebusuku afa amazibulo, asefile amazibulo kunakala uFaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza imosi lo-Aroni.
Lo ngumfundisi Glenn Ncube okubandla le-Brethren in Christ Church. Besixoxa laye ekobulawayo, njalo sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa. Induna yesigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane lendlala esabekayo elakho kubulala abantu. Induna uMathema uthi akubonakali kahle okwenziwa nguhulumende othembisa ukuthi akulamuntu ozabulawa indlala eZimbabwe lonyaka. Ake sizoyikhuluma ngendlala le ebangelwa yikungani kuhle kwezulu.
Ophila kuhle ngumuntu owazakala ukuthi ulenkomo ekhaya lakhe. Kwakhathesi idlelo libi kakhulu, isimo samanzi sibi kakhulu, inkomo zisesengcono nxa uzikhangile ngamehlo, ziyagcwala amehlo, kodwa siyakwazi ukuthi zizawohluka ngensuku ezingangaki ikusukisela namhlanje. Zizacaka inkomo, bazathatha mahhala laba abalemali, kodwa-ke abantu bakithi ngendlela abayiyo ngakhona kufunakala ukudla komuntu, kufunakala lokudla kwenkomo. Ngabe uhulumende kumbe yimi ngisiphathamandla, ngabe ngimisa wonke ama-projects wonke ayelizweleli kukhangelwe ukudla, kukhangelwe lamanzi. Yizo izinto ezimqoka ngami nxa ngijulisa umqondo wami, ngoba yizinto okufanele zilamulele abantu ngalesi sikhathi esiphila phakathi kwazo. Lokho okunye, yebo, siyabe sifuna ukuthi zihambe ezi-water project, sifuna ukulungisa imigwaqo lani, kodwa okwakhathesi into emqoka yikuthi abantu sibone ukuthi bonke abantu bayazuza ukudla. And ngikhangelela ukuthi uhulumende kadeclare or upresident kadeclare ukuthi wayine state of disaster. We are likely to have a famine elizweni leli if we are not careful. Abantu bazakufa, kuzakufa inkomo, kufela abantu, njalo imisebenzi eminingi izakuma, ngoba abantwana labo they will go hungry. Ama-feeding programs la ezikolo zikhangelele ukuthi avuselelwe, kodwa kungabi i-feeding program leyo ukuthi abantwana bazaphiwa impuphu kuphela, lokho kwakusenzakala ngalezi insuku. Khangelele ukuthi nxa kungama-feeding programs abe lobuntu phakathi, abe ku-African setting, ngoba ku-African setting siyakwazi sonke ukuthi nxa umuntu efika kumbe evakatshele bani, into engimqokayo ukuthi umuntu umtshebisa ngani. So asikhalele ukuthi kungangcono kube le ndumba kumbe kube la ma-chunks ale cooking oil le amatamatisi ukwenzela ukuthi abantu badle baphile, ngoba isimo lesi esiyakiso sinzima kakhulu. Nxa mkhangela intengo yenkomo, inkomo ngani sebezithathela nje mahhala, ukuthi inkomo ngoba inkomo zakithi kakhulu ngapha eMathabeleni South bezisinika ama-700 800 kusiya ngokuthi iwe okungakanani, but ngokuya kwesimo lesi esikiso, hayi, inkomo sebezithathela mahhala ababadube. Abantu abasoze bazathengisela ukuthi bangabi lezikhumba eziningi ekhaya, kodwa besicela ukuthi uhulumende asondele masinyane kuma-farmers, abone ukuthi ukudla kuyalanda inkomo lapho ezikhona, amanzi ayalanda inkomo lapho ezikhona, kugetshwa izibholane lokunye. Nxa kunganjebanga njalo, utsho ukuthi abantu abaningi abakithi bazaba lobuyanga kakhulu emaNdebeleni inxa ngikhangele indaba yenkomo.
Le yinduna yeGwanda uMathema besixoxa laye eseGwanda. Yonke nokusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Agence France Presse babika ukuba uthuli oluvela eSahara Desert lubambe nki kwele-Switzerland okwenza umkati ufiphale. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky usexotshe abacebisi bakhe abambalwa kulandela ukuhlaselwa kwele-Ukraine endaweni ezithiyeneyo ngele-Russia ukubhidlize izititshi zikagesi. Ele-Israel ibhomba ngamandla eGaza loba kulungiselelwa umhlangano omkhulu kusasa le-Hamas eGibhithe wokumisa kancane impi yaqhamuka nyakenye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokuyisikhathi sezamasiko.
kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla ke sixoxa lenyanga enkulu ubaba uDavid Mhabinyana Ngwenya ukhona ngale ke uBulawayo. Sikhuluma khonokhu-ke okusanda kwenzakala ePhupho khona ngale esabona-ke umongameli Emmerson Mnangagwa. Lezinye iziphathamandla zikahulumende abanye betshaya izilogani, abanye besenza konke lokuthi nje bafika balungilungisa indawo leyana sokuyi-National Museum. So ke sifuna ukuzwa-ke esintwini ukuthi akuzili khonokho abakwenzayo. Nxa kuzila pho engageziswa njani? Ke sizwe ubaba uNgwenya, sawamukela kuhlelo Ngwenya baba.
Hayi, ngiyakuzwa Dube, ngiyabonga. Nxa kusenziwa njalo kuyiwa khona-ke ePhupho, kule ndaba kufanele ukuthi siqale ihlaziwe, babone ukuthi okuyikho okungenziwa yikuphi mandulo. Hatshi ukugijimela khonale, ukugijimela khonale kuyakwenza izinto, ayisikho lokho. Mbona kulapha abayilahla khona, abadala basikhona, izalukazi zisasekhona. Ungafundi kakutsho ukuthi kabazi lito, ngoba le yinto yamasiko, kufanele yenziwe ngosiko. Usiko kalukhulumi, kodwa luyatshaya luyona. Nxa lusonakala usiko, konakalela wonke umuntu. Mbona kuqondile khona ukuthi izakhiwo zakhiwe kwenziwe into, kodwa-ke akwakhiwe ngendlela. Umuntu engazatsho ukuthi hhayi, mina le mali ngizagijima ngenze, ngoba ukugijima kuthiwa isiko ufika. Uzasiyalungisa kathi ngapho usuwonile
Ngwenya. Sokwenzakele phela pho, akumelanga umuntu ageziswe khonapho ukuthi sebambe ithuna elingaso lakhe, phela lilibala banikazi lelo.
Lokho vele kuqondile ekhontina umlando wamakhumalo pho. Osokhuluma namhla ukuthole imali ngubani? Ole mali ngiyolo mlomo ozwakalayo. Wena mnyanga awulalutho, akulabhulela khatshana njengeshongololo. Yikho-ke kuyadingakala ukuthi bonabo abaye bakwenziwa njalo bagezwe, bazuze ukuhlanjwa, ngoba lithunzi phela lo muntu wafayo. Onakalelweyo ozakonakalelwa nguwe wena mabamba. Abaningi baya bengasekho, wena ubusuthola uhlupho ongalwaziyo ukuthi uzalugeza ungaphi.
Yes, ngathi uhlupho lolu lulakho yini ukwenza umuntu aphambane, kumbe umuntu abenjani?
Umuntu uyaphambana ngoba umoya ophansi laphana uyakubuza ukuthi kathi wena wambhilikica uvele ungubani, usiko lwami lokwenza khona lokho uluthethe ngapho uhambisa njani. Yikho kuyadingakala ukuthi abenzi bento lezo ababambelayo mathuna kumbe ngamathambo kumbe ngenhlabathi, kuyadingakala ukuthi abageziswe. Enxaye sikhuluma nje bakwenza kasikwazi, kodwa sangiphosela imibono njengomuntu omdala ukuthi hhayi, into ehanjiswa ngendlela ihanjiswa ngendlela enje. Ngoba nge 89 years kathesine ubudala angisiye mntwana. Ugezwa kufanele ukuthi bageze.
Yes, siyakuzwa baba Ngwenya. Bala ngamapitshani kulapho baba.
Umbono wami njengesiphuphu esilixhegu, ngibona yinto engathi ngijikijele ngayo ngilibonise, ukwenzela ukuthi abantu abethu singaboni. Uzahamba la mathunzi wona nawe endlini yakho, kube khona okuncane okuzaphambaniseka, uswele ukuthi uzakuthini. Yikho engakutsho ukuthi singasahugwa yimali, singasahugwa yokukhukhunyezwa ngento engekho. Ngiyabonga.
Yes, siyabonga kakhulu. Lawo-ke ngamazwi kababa uDavid Mhabinyana Ngwenya, zincwadi kwezesintu njalo inyanga enkulu khona ngale-ke kobulawayo. Ungadinwa lakusasa umuntu omdala. Sibonge kakhulu baba. Ye, kwamanje sike sizwe ezokhololo lwesiKristu silontukamele Gomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana bathandekayo benkosi ngaleli phasika lalonyaka lika-2024. Singena kunkonzo yokuvuka kukaJesu kwabafileyo, esithemba ubana ngendawo ngendawo laba abakhonzayo abebesezinkonzweni babelethuba elihle bavuseleleka emoyeni, ngoba yiyo indinyimba yephasika ukuthi abantu bavuselelwe-ke emoyeni, kuthi nxa iphasika lisedlula babe izidalwa ezintsha hachi ibona bota wota babona kade uba izidalwa ezintsha lalapho abahlala ngakhona. Sizabala ke encwadini kaLuka chapter 24, sizabala amavesi amabili. Sithi isihloko sendaba lapha encwadini kaLuka 24 uverse 1-2 kufundeka kanje: Kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwela ngenzansi bafika ethuneni bephethe amakha ababewalungisile. Verse 2, bafumana itshe ligiqiwe ethuneni. Zihloko zenkosi ezithandekileyo, nansi indaba lapha. Indaba yePhasika yindaba yokubuyisana kwabantu loNkulunkulu ngemva kokubana indlela eziningi uNkulunkulu ayezenzile zokuthi abantu babuyisane laye sezingathi ziyasilela, ngoba siyakhumbula uMosi waphakamisa inyoka wayibeka othini njengoba sike satsho ensukwini ezedluleyo ukusindisa lokusilisa labo ababelunyiwe. UNkulunkulu-ke wasebona-ke ukuthi nxa sekunjalo adinge enye indlela yokuthi abuyisane labantu ababegcwele ukona begcwele izono. Sizwile-ke ukuthi nampa abantu uJesu usefile ngolwesihlanu, namhlanje lusuku lwesithathu usevuka kwabafileyo. Kodwa isimanga nasi, ofileyo katholakali kakho ethuneni. Balungise konke abantu, ikakhulu omama laba abavuke ekuseni bethwele amakha anuka mnandi ukuthi isidumbu sikaJesu samukeleke kubo. Babeqondile ngobana kwakulisiko labo, kulisiko lethu ukubana izidumbu zalabo bethu abasishiyileyo zingaze zonakala. Sibatshengise uthando ngokubafafaza ngemitshana ethize uzidumbu zabo zihlale zingonakalanga. Kodwa-ke lapha kuthiwa njengoba sisazi uJesu isidumbu sakhe sasingafakwanga emhlabathini, sasifakwe elitsheni, kwavalwa ngenkalakatha yelitshe ukuthi kungaze kwaba khona okuzawonakala. Kodwa isimanga nanti litshe ligiqiwe, yalisekho emnyango wethuna. Babezibuza ukuthi kambe ozasisusela lelo litshe ngubani. Kodwa bathe befika la makhabo lawo bafica ilitshe lisusiwe. Ngenhlobo zenkosi ezithandekileyo, ukususwa kwelitshe kwakutshengisa ngisho khona ukuthi uJesu umntakaNkulunkulu akulanto engamvalela ingabe kungaphi. Nxa esefikile emntwini uyangena nje, lelitshe leli elivale inhliziyo yomuntu liyasuswa, umuntu azizwe engcono ngaphakathi kwakhe. Ungabuza abakholayo abavela enkonzweni zePhasika, bayakutshela bavuselekile ngobana uJesu akade belaye bebengamazi. Ubesibekelwe lilitshe ngoba bonke abantu bakufuna okuhle, abantu bafuna ukuxolelana, abantu bafuna ukubuyisana, abantu bafuna ukuthandana. UJesu ukhona ngaphakathi komuntu, yilowo lalowo muntu uyenelisa ukuthi uJesu amenzele kahle. IPhasika ngelokususa ilitshe, sithandane sibone ngendlela esisa emazulwini. Asikhulekeni Baba Thixo, sicela ususe amatshe asezinhliziyweni zethu, sikubone sikuzwisise. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Siyabonga kakhulu Ntungameli Komo, sike sizwe uDaboka Ncube esithulela uhlelo lwezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha, igama lami nguTaboka Ncube. Namuhla sixoxa lomnumzana Thondeka Emaphosa owahlala iminyaka elitshumi lanhlanu elawulwa izidakamizwa. UThondeka endawonye loyise usikhwicamfundo Norman Maphosa sebebhale ugwalo lokulwisana lezidakamizwa olulesihloko esithi War on Drugs.
Kwalo esilibhalileyo lolu nelempi yethu lezidakamizwa ama-drugs, the title logwalo lwakhona is War on Drugs. So ugwalo lolu lufocusa on impilo yami nekababa wami while I was kuma-drugs, before I was in drugs, ngiseseminane kakhulu up to a youth that is everything. It is a kuluma dani inside the drugs, and at the end of the book, the kuluma ngokuphuma kwami ezinto engizizangayo.
Ugwalo lolu lwalotshwa mbani?
Ugwalo lolu lwalotshwa yimi kanye uTendirai lo Professor Norman Maphosa.
Lathi liloba lolu gwalo lalikhangelele ukuthi lube lubalwa ngabantu abanjani?
Ugwalo lolu lubhale ukuthi libalwe ngabantu bonke from all walks of life, from the youth that are right up to adulthood. Salibhala ngendlela elula sibili ukuzwisisa, and lile ndaba real life stories that are in the ezikwalelisetshenziswa by the young people right up to the elders. So lugwalo olukwanisa ukusebenziswa nabantu bonke, all ages through and through. It's very easy to read. Luvala kalula.
Ngamafitshane laphana Maphosa, yikuyini okumunyethwe lolu olugwalo lolu?
Ngisithinyana lokuvala kuchapter 2 kule life history. Ikhuluma itshela abantu ukuthi what and how did uTendirai grow up. Sibe kuchapter 5 the Zipa shenanigans. Lapha uTendirai wayesenza izinto sibili ezingakhulumiyo lapha. We can't speak of the untold events that happened. Kule documentation futhi ekaTendirai ezihlanyele izihlahla zembanje endlini. We also have got superpowers kugwalo lolu. Yize indlela ezasetshenziswayo uTendirai ukuthi aphume ukuzidakamizwa.
Yikuyini okwenza ukuthi uTendirai lo Professor Maphosa behlezi bathi asibhale lolu gwalo?
Sabona ukuthi every time sesisuke endaweni, we wanted to leave something esalayo labantu ukuthi bakwanise ukufunda. While we're teaching lapho sifundisa khona, asingeke sakhuluma indaba yonke ngoba isikhathi asinene. So ugwalo lolu yilo esiluhamba lalo. Sifundisa abantu, sitshela abantu ngendaba yethu. This is for a lasting impression. Ibhuku lisala long after mina leProfessor Maphosa sesifikile endaweni.
Sikhangela nje eZimbabwe laphana, ziningi na ingwalo ezitholakalayo ezikhuluma ngodaba lezidakamiso?
Izigwalo zitholakala zikhona, kodwa ugwalo olukhuluma kumbe ukuxoxa nge-life experience yomuntu owangena kiwo kubekizwe izidakamizwa, hhayi ugwalo olunjengalolo angizake ngilubone khathesi. Angaba khona, kodwa mina leli elile-lived experience umntwana lobaba dinga me and uProfessor Norman Maphosa bonke bebuya kanye bebhala, hhayi mbona yilo olokuqala ugwalo lolu.
Abantu nxa befuna ukuthenga bangaluthola ngaphi ugwalo lolu?
Ugwalo lolu bangaluthola ku-60 Baines Avenue, i-60 Baines Avenue that Dr. Farah Moyama's dental surgery, kumbe at the same doctor's surgery at Borrowdale. Nxa befuna futhi ukuplace ama-orders bakwanisa ukungifonela +263 776 837 088. Ngizaphinda futhi +263 776 837 088.
Ngusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana uTendirai Maphosa owahlala iminyaka elitshumi lanhlanu elawulwa izidakamizwa. UTendirai endawonye loyise osiqhamfundo Norman Maphosa sebebhale ugwalo lokulwisana lezidakamizwa olulesihloko esithi War on Drugs. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Dabo Kancube.
Ye, siyabonga kakhulu Dabo Kancube, ungathulela kusasa. Wezemidlalo intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji sethulela impumelelo yemidlalo edlalweni namuhla kusigaba seCasilaga Premier League.
Iqembu elingene lonyaka kusigaba seCasilaga Premier Soccer League le-Arnel linqotshwe okokuqala selokhu liqale ukudlala kusigaba saphezulu lapho litshaywa nge-3-1 ngeleCapes United emdlalweni okusenkundleni yeRuvaro. Abahlohlele iqembu leCapes United nguLotz Chiunga, ena ulithayele emambuleni kabili kanye no Ralph Kaundera ukuthi ele Arnel lona lihlohlelwe ngu Brent Jarabaza. Phambili kwemidlalo namhlanje iqembu le Arnel belibe ngutshikile okubhanqa kumidlalo emithathu bese liyidlale kusigaba saphezulu okutho ukubalile imiklomelo emithathu. Iqembu le KFC lona selile imiklomelo yesithupha ngemva kokunqoba kwalo ele Arnel namhlanje. Elinye iqembu lalo elingene lonyaka kusigaba saphezulu eliTheguthu Pirates linqobe okwakuqala selokhu liqale ukudlala kuPSL ngemva kokuthayela eGreen Fuel nge 1 kanyanga. Sepaupab ohlohlele iqembu leTheguthu Pirates nguRussell Chifura njalo impumela le ichiyele iqembu lemiklomelo emine emva kwemidlalo emine. Umdlalo obuphakathi kwetikenini leZPC Kariba uphelezi ngutshikilo bhanqa 0-0 enkundleni eluveve. Imidlalo yePSL iqhubekela phambili kusasa ngomvulo lapho iqembu leRental lizamukela khona leFC Platinum ngaseRufaro. Iqembu leTel 1 lizadibana lele Highlanders ngaseBata. ISimba Bora izancikelana leWange ngaseWatanai. IBulawayo Chiefs izadlala leYada eluveve. INgezi Platinum Stars izatshana leMonica Diamonds ngaseBaobab ukuthi iqembu leBikita Minerals lizadibana leDynamos ngaseSakuva. IMelesi B7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo owayengumdlali wenguqu uEdward Unizarira uthi ukuvuselela kwendawo zabasakhulayo koBulawayo kungaphungula ukuganga kwabatsha. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
UNizarira uthi ukuphatheka kwezemidlalo kuyakha abasakhulayo njalo isifiso sakhe ukuba ngabe amaklabhu bona abakhulele kuwo ayavuselelwa emalokitshini.
Isport makes you ukuthi ungawuni. Isport siyakwenza ukuhambe impilo yakho phambili. Ngiyakutshengisa uWilliard Khumalo loRambo yabantu bakhulele ezandleni zethu. Babengawona abafanele abanalo. Babekuya betraine ekuseni ngo-6 when the chair road to the gigi. But khathesi amaklabhu avaliwe. Umcela umeya wethu avulela abantwana laba amaklabhu. Sinamaklabhu samaningi kathi. These kids ukuthi they must enjoy impilo yabo. So bengalayinto yokwenza bayenza. Bangena kuma-drugs. Isitemu yabo bekuyiklabhu laphana bengafensa iklabhu leyo yabona. Abantwana abanye bethini bephakathi.
UNizarira ukhulele emzilikazi njalo uqale ukudlala umdlalo wenguqu emzilikazi Youth Center. Uthi udlale indima enkulu ekutheni umfowabo uJethro Tami UNizarira wasanda kuphiwa umsebenzi wokuba umqondisi wabaqeqeshi kwinhlanganiso yeZimbabwe Football Association angene emdlalweni wenguqu.
Mina ngakhuluma abafana abaningi khona bawora ibe nomndawo wamuchemiwa. Esengithidiwe ezifo kazange ayidlala ibhola but wacinge selidlala because wayele asima wakhula waqasa ukugijima lami ngigijimisa ekuseni wake up in the morning sgijima esenze so waqasa ukudlala ibhola wasecinge sekuyizimbabwe senze.
UNizarira udlale uqembu labatsha ele Highlanders Juniors kodwa uchiye ngoba esedinga umsebenzi.
Uma juniors yayibenda under 12, 14, 16, 18 ngawina ama-trophies amaningi. Under ama-10 expander nasengisuka lapha ngisiya ngakwikhulo bese FC. Ngoba kunamathimu ebhapha laphana. Ungebhola wawuhamba usiyadlala khona ngayo. Sutiba la uthole umsebenzi. Ngabe isuka lapho manje asisiya kuLobels.
Emva kokudlalela iqembu leLobels uNizarira udlalele amaqembu abalisa ele Eastlands ele Olympics kanye lele Triangle.
Isiku Eastlands ngadlala noCosmos noTitopati. Kasiku Olympics kwakunoBerry, uMike Mhlanga, the late Mike Mhlanga, wankulu wayesenze Air Force, then makadlangi, uFilimon Dangalembwa, nabayezame ngadlala labo ngesikhathi sabona umzali.
UNizarira osele minyaka engamashumi ayisithupha lesithupha yokuzalwa 66. Ulokhu ehlala emzilikazi njalo uphila ngokuthwalela abantu impahla ngenqola eyaziwa kakhulu ngokuthi yiScania. NgiMelethi B7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singagqiba uhlelo lamhlanje wothi sihlangele ebesilazo. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananze ikhefu lephasika namhla kulosuku lokuvuka kukaJesu. Induna yesigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane le ndlala esabekayo elakho ukubulala abantu. Inyanga lodumo ithi kabageziswe bonke ababamba isakhiwo sebhubhu bengelamvumo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo ngenjabulo ngumthombo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.